Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingaye livuka njani Zulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution kubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imdeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapholisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapholisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo laphose layafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa abayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution kubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity for service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho kudika labantu abasezitritini laba kusebenzi ludo, ngoba ungazobabopha baza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani loyana seliye saba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa ke ayisiyo solution. Isolution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kaba yelapha isisu. Uhulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ePhalamende?
Iyakhulunywa le ndaba ePhalamende kakhulu dadewethu. kodwa isolution ikakula. Siyabonga ukukhuluma i-talk show. Uthola sikhuluma nje siwumana khona phela eParliament. Akulalo utholi phumayo ikudlalisa amazwi. Sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni. Isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini. Yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengaliwa bengabhemi iguga, bengabhemi lokho kuthiwa yinja, bengabhemi umtoriro. Ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizo ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo. Laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi, ama-form 6 ama-graduate. Ungakhuluma isikiwa labo bafanele bayakutshayela esinye isikiwa sokuthi awusuzuuphendule. Kulusizi kakhulu into esisubuhlungu nxa sikhuluma sisenzeni. Mina ungibona ngikhuluma sonye le-first born yami owalimala ngakho khonokho. So ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali. Into le yasonto yokudlala ngayo. This generation is a lost generation completely. Balahlekile abantwana. Uzakhumbula ukuthi kona eBhayibhelini abantwana be-Israyeli besiya eCanaan. That generation was completely destroyed. Where they just rock. Hiko soku yeze wuna mabentwana. Siya fundisa abantwana, bafunde ingqondo zibe zinengi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, baba ngamaengineers, ama robotics. Kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga. Ayabe lenhlahla abaphuma ngabandla welizwe. Ungakhala abantu abasebandla welizwe. Abantu alamabhuku lapha. Abantu abafundileyo. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxazi izimbanje, olimi izimbanje mpopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo. Nxa liguga. Lo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobe aphuma iguga. Babani umuntu yena lo? Ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobona laba ngabantu abayisabisayo abasozibabojwe. So lapha angazi kumbe siyelapha imbilaphi sifanele silapha isilonda. Yikubona kwami mina khonokho engikubonayo. EParliament sesikhulume sakhuluma. But that parliament is a talk show. Ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sithenze ukukhuluma laphana. Ngiyangizwisa ubuhlungu nxa sengikhuluma le ndaba dadewethu.
Lo ke ngomnumzana Peter Moyo, ummeli weSouth Africa edalele eParliamente eHarare, obeqoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalele eParliamente esithi li-commission yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Okuqakathekileyo engingakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iZEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi u-Chief Champion Chamisa nxa esithi yena kakuthenjwe abantu babe kwazi ngoba nxa kuthiwa into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akunasizathu sokuthi bani. Ngoba nxa sebesala sekutshengisa ukuthi izweki kayisayenzi ama-election isenzela abantu kodwa kutho ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonoku ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, izweki iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolokosa.
Izeki yona ihlezi isitho baba Bebhu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokho abakutshoyo abasitshengise phela nxasitakuthi akuqaba ngakufihla ngabe ngafihlile to abaqale ngogwalo lonalo ukuthengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabasihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kale selefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lifihle lutho kodwa lina selifihle ugwalo. So kabasitshengisi ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezek okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa ntunkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwakusolwa hatshi kuphela yibandla le-PCC, lusolwe lwaze lwasolwa ngabanye bezandla, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izeki layihambiye lilungisisa. Nxa isililungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresidenti, ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kutho ukuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebhe, ilunga le-CCC njalo wake waba ngummeli wenkayi eNkayi South edalele ePhalamende. Ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcini sihlalo we-commission yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalumhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulo mhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukuzame okunganqediwe ikhangele ukuthi into yokuthi umbindo otholakala ngesikhathi semikhetho nesinye isikhathi iyabukhangelane lokomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liphuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linokunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athozisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi ziningi kakhulu azikwaniseki nezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu
Omela eMathebeleland North edalele ePhalamende ongwebandla leMGCT uNkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane babancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality singase ukuthi kusho kubuya ezindabeni zenu zamaposition kungaze wakhangela omama phansi. 50-50 kuyo uyiqhasele kuma-political parties ngoba yikho okule nkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona ungekawa-political parties ebekwazi ukuthi umnake ufika ezikhundleni ungakwakhetha izikhundla omama lawo ebeyi-50-50.
Umphathi Ntambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men. But then ama political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear. There should be no discrimination. There should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatsha lwabomama kubandla lezabo osengowebandla lezano PF uNkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani. Uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesilisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukungena manje antsho abomthi ngesinye isikhathi ma kulobu zini antsho lakithi emabandleni nendime lomunye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulalayo njalo omama sibaningi elizweni leZimbabwe kudlulobaba.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesilisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathi Ntambo ezomvikela uNkosikazi Opam Chinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRosalind Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mr. 7, ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ngisemsebenzini onomhle kangako esazisa konke kusihluphayo benginxusa ukuthi ngingabe asihawukele. Kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election ngisola laba angafuni ukubamba nalabanye abenza i-tribalism yabo.
Salibonani mphakathi womhle, salibonani indawo zonke lapho likhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indaba elisipha zona. Mina ngifuna ukubonga kubabona ngiyamtenda indlela akhuluma ngayo ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe isikhathele abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebhelini uqinisile impela lubaba ukuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duzele emashonalindi ukuthele ebaybridge angithi bandisishona lapha that's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa bakhona phana abalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha esishoneni but ngapha emandebeleni akabali ngoba uyazi ukuthi vele kufakwa amashona ukuthi azobulala ulimi lwesindebele so angazi ukuthi why lubaba kuthiwa ngukuta kwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa ama-teacher ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esindebeleni bagcwalisa amashona angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungu-president wabo lo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenzi katika bakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokho angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu bona uNkulunkulu babamesabi kodwa one day it's one day uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe kuzophila konke lokho abakwenzayo ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabuka uNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kukapresident izinto ukuba bahlukumeza abanye abantu ucela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe ngiyabona
sanibonani sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle asibonge vuka Gandhi mfowethu namake procedure nje sivivaneni mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku ngithake ngizwe ngizwe ndoda labaduma lakhe lokho eqhubhize ekhohlisa abantu ayokhohlisa abantu mhlawumbe ingane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa bona ugrade 1 thina sesibadala singaka nawe abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi izani PF ayikho into eyenzela abantu bangaka abantu futhi abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlelwa aluhlaza kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeke isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangaki labo siqale khohlisa abantu ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini ukukhohlisa abantu nje ngithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni ezanpf hayi izophuma nakanjani nakwakuko kunganasiphedo yonke into inesiphedo sakho uze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi so naye kwenzeka lokhu kuyafana bonke omnankaka laba into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa abanachoyisi no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula asibekezeleni sonke emazimbabwe mathi kuzoze kulunge ngiyabonga fuka Gandhi engabe imude kakhulu asixolise lapho masingisikhathi sakho kunale ndoda lena lokhu icela ukuthi ibulisa abani bani othi ngihlandla wakuphi kuphi hayi icela mfowethu usidlalele abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu hayi lowo muntu uyabe ebulisa ebuza ukuthi yena inkomo zakhe kanjani ngapho linjani ngapho hayi lokho mfowethu akusizi ngalutho siyabonga fuka Gandhi amen
siyabonga bayithi siyabonga ukusitudio kukhanyela kakhulu yifacebook notiziso zamareporta siyabonga ubaba uNkomo one of the reporters westudio says i-very face not taking sides siyakubonga kakhulu lokho abanye ingani professionalism sisenindibaliyo kakhulu sibonga uNkomo youare still strong in things and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians wa siyacela
sanibonani kwento bakithi linjani ngezindawo siyabona nje ogogo labokhulu laba bezani uPF labantu sebegugile omnyangakho avela kula nto enhle abangafa bayenza bagugile laba bantu bakhohlakele kakhulu akuso abantu abangafa bayenza into eright ngezizo zabo ezinzima abazenza ebantwini izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akula nto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe ababusi kahle ilizwe laba bantu but don't talk too much yikho ubona ilizwe liqina litshona ligugudeka siyaphansi phela ilizwe lakithi ayibi lobubelo kambe ilizwe bani lingela mali lo ilizwe bani lingela mali yalo lo ligubudeka lijona lisiya phansi ilizwe lobulwa yibusela lelo corruption too much kulo uzothatha amapolisa ayifakwe endleleni ukuthi ethathele abantu imali umbuso bani omubi kanjalo abantu bethathe begcwalise emajeni abantu behlupheka kodwa loko okwenziwa ngomnankagwa kambe uzothi ezikhohlakali uzoyenzani into erayini into ekhayeleko umnankagwa yini laba bantu ngeqiniso vele sebebhugile la nokuthi embusweni bayalelani bayalela ukwenzani just bayalela khona ukubulala abantu bayalela khona ukuhlukumeza abantu bayalela ukusela enye into abayalelayo kade yini abayenzayo engabonakaleni okuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatyazwe umnyaka wonke kade umsebenzi wabo ngowani wona angithi imali zabantu ezamateki
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika. Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obunengi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15 inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abanenginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olo-State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye ISIS kusigaba se Central Africa elimelika selethe se izijeziso inkokheli ye ISIS DRC labayiphathisa ngemali elimelika lisebenzelana lenkokheli ye Africa kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela ukwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se White House olubona ngezomvikela olwe White House Homeland Security unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo elemelika ujonjalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobo budlova nsuku zonke. Loke bekungumbiko kahulumende welemelika usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo. Igama ngu Chris Gande.